Amafutha ezimoto ohlobo lwepetulo abelentengo yedola elinamasenti phosa amathumi amane $1.38 egalaji nezuba namhlanje besebiza idola lengxenye i-$1.15. Leli galaji yilo lodwa elilamafutha ezimoto futhi le-Redan engine kanye lele-Glow abengekho. Iningi labatshayeli lithi kunuka santungwana ngoba kungakholeki ukuthi wonke lawa magalaji angaphelelwa ngamafutha ezimoto nesikhathi esifanayo. Iningi labatshayeli belixokozela kwezuba linathisa izimota okudala ukuphazamiseka kwemisebenzi. Umnumzana Brighton Mleya ngumtshayeli wamathekisi edolobheni leGwanda. Yena-ke uthi ukutshona befolele amafutha ezimota ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi kuphazamisa ibhizimusi labo.
Kharesi mnumzana unzima kakhulu ngoba sesiswele imali yokuthi siyofida abantwana ezindlini ngoba isikhathi esiningi njengoba mina ngingu-test driver ngikwazi ngime ku-fuel line for something like an hour ngimile elayinini khanye lauthi kharesi elayini nge-hour kumele kuyabe sizothetha isikhathi sine zokuthi nithole imali plus amabhosi abefuna imali zabo ukuthi ntambo mazikheshe imali zabo.
Omunye esithayisane layo ethela amafutha ezimota ohlobo lwe-diesel ngumnumzana Thandeko Zindimkandla kodwa ukusilela kwamafutha ezimota lokhu kwethuse kakhulu ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ulungisisa umnotho welizwe.
Sibona esake sakubona ungathi siyaphupha bese sidume sokuphelile ukhanya amafutha ezimota asephelile kabula lutho njengoba uzibonela lawe ukuthi imizila ezimota mide okungakanani kutsho ukuthi udubo lolu nxa luqalisa kalesi khalande khefulekisimusi kuyakwenza ukuthi abantu bathengela nxa bengazimiselanga ukuthenga kumele kulungiswe masinyane kungaze kwaphambanisa khefulekisimusi kwabaningi.
Inani lezimoto ezithela amafutha edolobheni leGwanda selikansile ngoba izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa seziqalile ukuphenduka ekhaya zilanda ikhefu lekhisimusi. Ukusilela kwamafutha sekudala ukuthi athengiswe umkoto lapho abiza khona amadola amabili ilitha lilinye njalo isimo silakho ukuba nzima ngeviki ezayo lapho iningi likhangelela ukuphindela ekhaya lisuka kwele South Africa. Ngingovusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMathawandeni eGwanda.